Amaphephandaba ambalwa eZimbabwe avika ukuba kuhlule ukuthi ilizwe lakhe okupheleleyo izakhiwo lezi ezifika phose amashumi amabili 18. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa walile ukukhuluma ngodaba lolu njalo lokuthi wasetshenziswa imali enganani ukuzakha. Inkokheli yeSADC izahlaliswa emahoteleni agoqela iMichlis, Rainbow leMolo Motapa. Ubambe owangaphansi umnumzana Ishwe Msibindi ofundisa ekolishini ye-University of Zimbabwe.
Kuyamangalisa lokho okwenziwa nguhulumende ukuthi uhulumende uthi khona yena useyakhiza kiyo eziningi kule eseharare kuthiwa yimbuzi roundabout, akula nto ebonakalayo.
Ezinye njalo ingcwethiko zombusazwe lezomnotho zithi liyazehlubekela eleZimbabwe elishaphaza imali kaZulu. Abaphathintambo bakahulumende ababona ngokwakhiwa kwama-presidential villas abagoqela umnumzana Amos Marawa balile ukukhuluma ngawo. Loba nje eleZimbabwe linelise ukulungisa imigwaqo lokunye eHarare laxosha abathengisa impahla eHarare enzikini yedolobho leli. Kunabanye abancoma okwenziwa nguhulumende. Omunye wabo unkosikazi Nomvelo Dube.
Uhulumende wenze kuhle ukulungisa imigwaqo ekade ingasahambeki. Siyabonga kakhulu ukuza kweSADC sokwenze ukuba idolobho libe lihle.
Omunye wabakhala ngokuxoshwa emgwaqweni umnumzana Dabengwa Siziba.
Thina sesiphilele evalweni ngoba siyagijimisa isikhathi zonke. Kunje sebengixotshe endaweni labanye labadengihlengisa lapha akuze sibile.
Okhulumela uhulumende ngesikhathi somhlangano weSADC umnumzana Richard Mahomva uthi kuhle abakwenzayo ngoba indawo zonke elizweni zibukhazikhazi. Ukuqhutshwa umhlangano wezomvikela lezombusazwe owe-Troika namuhla eHarare njalo kukhangelelwe ukuba omongameli bamazwe agoqela eleMalawi, Tanzania, Namibia, Botswana, Angola lamanye baza kuthi gwaqa kusasa emhlanganweni omkhulu owe-SADC Summit ozahlolisisa okwenzakala emhlubulweni wezansi ye-Afrika. Kukhanya engani inkokheli le kayisoze ikhulume ngodaba lokubotshwa kwabaphikisayo labamela ilungelo loluntu eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, yimlondolozi Ndlovu.